amanzi avuke evaliwe lapha kobulawayo esigabeni sesizinda lezinda ezigombolozele isizinda sizihlalele nje akulamanzi akulanto esingayenza nje sithatha ezibhoraneni amanzi yikho sithatha khona amanzi esibhoraneni lapha kulesiphithiphithi esikhulu kakhulu kulabantu abaningi abathatha amanzi kona ngale abanye ngabathatha amanzi okugeza abanye ngawunatha abanye ngokupheka and bahlangane akulazi ukuthi khona kule space distance yabantu okuthi khona uyabusaka ukuthintana labo yikuthintana vele akulanto esingayenza vele lapho umkhuhlane wodokotela. After 21 days after i-lockdown leyi mbona ngani into eziningi ziyabe sezibonakalile kakhulu ngoba imali eningi izafunakala especially ukusebenziseni kumali okuzenini ekuma esibhedlela lokunye kwizinto okuqakathekileyo kodwa lokhu kwe-industry vele yikufa kwayo vele njengoba yi-industry yangkhona la ibiyi-industry efe kudala vele kuhle kube yingcwaba vele mbona ngani after 21 days kuyathanyela yonke into labantu bonke babe besebephelile vele ngendlala. Into ebuhlungu kakhulu indaba yokuthi vele khona vele pho kungakabi lo mkhuhlane lo yona into yama-basics ebengabonakala abantu bebethuna besima elayinini ezitolo lezi zikhulu bezama ukugijimisana lezi mota so kathesi vele ezindlini lapha akulalutho okudliwayo akulalutho siphonga ukuhlala kuphela but within 1 week or so from now mbona kuzaba lenye inkinga ezaba serious kakhulu ngoba vele ilizwe langkhona belilizwe beselifile kakudala.
Ezambuzini lapha-ke emathoyilethi bayenza njani abantu khona kungela manzi?
Njengematoyilethi lapha ezambuzini lapha hawu akungeneke and kungcolile ngoba vele wona la manzi esazuzayo elokuzenini esikotshweni la ngamanzi ukuthi siphekise lokuthi sigeze okuthi singafake ezambuzini lapha sokungcolile vele sokungokunye umkhuhlane phezulu komunye umkhuhlane njalo angazi ukuthi vele i-city councilor icabangani ngesikhathi lesi besicabanga ukuthi khona ingxenye ngesikhathi sona lesi bazazivulela amanzi njengoba kuqhamuke umkhuhlane nalo we-corona kodwa kathi sesimangana sibona amanzi ayikakho.